Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani mthokazo muhle siyalambulela kweza kusihlwa ngesonto mhla ka 19 kuNhlolanja 2023. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Mnangagwa uthi uzasayina umthetho olawula ukusebenza kwenhlanganiso esizimeleyo we-Private Voluntary Organizations Amendment Bill. Lanqaba nengi abagoqela abomanyano we-United Nations besithi engawusayini ngoba uncindezela. Ibandla le-TCCC lisola amapolisa ngokugcwala emhlanganweni walo obusemkhoba namuhla lisithi lokhu yikwethusela abasekeli balo phambilini kokhetho. Silazo njalo ezemidlalo, ezokholo lezamasiko lapho esizakhangela khona udaba lobuthakathi. Kulandela ukubotshwa kowesilisa izolo obikwa ebulele uyisekazi emutare ngoba isithi uyaloya. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzasayina ibhili ebumba umthetho ozalawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo we-Private Voluntary Organizations Amendment Bill. Lanxa ingcwethe zomanyano wamazwe omhlaba we-United Nations ezibona ngezamalungelo oluntu kanye labanengi eZimbabwe bemxwayisa ukuthi engawusayini lumthetho ngoba uncindezela njalo usephula amalungelo kaZulu. Eloba kuphephandaba leSunday Mail namuhla, uMnangagwa uthe kubalulekile ukuthi lomthetho wethulwe ukuze kwenqatshelwe inhlanganiso ezizimeleyo athi zisebenza lezitha zeZimbabwe emizameni yokugenqula uhulumende wakhe. Abalwela amalungelo bathi uhulumende ufuna ukusebenzisa lumthetho ukuvala inhlanganiso ezisola umbuso kaMnangagwa. Sixoxele encwethi kwezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube.
Into ayikhulumile uMongameli ugcizelela khona lokho okade vele kusaziwa ngabantu ukuthi ilizwe leZimbabwe alihloniphi imithetho, alihloniphi iconstitution, alihloniphi malungelo abantu umhlaba wonke jikelele. Kodwa-ke njengoba sisho ukuthi kabuyeli emuva, lobuyanga lendlala kusoze kubuyele emuva eZimbabwe, lokungahlaliseki kwabantu, lokusweleka kwemisebenzi akusoze kubuyele emuva. Ngoba nxa ngabe usuvale inhlanganiso ezizimeleyo, uvale imisebenzi, uvale intuthuko, uvale inqubekela phambili, ovala intlanganiso ezizimeleyo uvala intuthuko, uvala ukuya phambili kwelizwe. Yikho kuza kwenzakala lizagalula phakathi kobuyanga, ligalule phakathi kosizi, lingabi lobudlelwane obuya ngaphi lamazwe omhlaba, ngokuba kasoze amazwe omhlaba amukele ilizwe elingahloniphi malungelo abantu, elivala inhlanganiso ezizimeleyo.
Ngaphandle kokulethela uZulu weZimbabwe ukuhlupheka okhuluma ngakho Ncube, amanye amazwe ubona ephatha njani eleZimbabwe ikakhulu kundaba zobudlelwano? Nxa sesikhangela amazwe afana laboMelika laboBhilithane, ngitsho layo i-United Nations, ngoba sizwe izikhonzi zayo ezibona ngamalungelo zisithi umthetho lomubi njalo uMnangagwa kamelanga awusayini.
Lokhu kuza kwenza ukuthi lalabo abamazwe omhlaba ahlukahlukeneyo akade becabanga ukuthi bangaba lobudlelwano obungcono leZimbabwe bakubone kahle kamhlophe ukuthi baqondene labantu abangelanjongo yokwakha ubudlelwane obakhelwe phezu kwamalungelo abantu. IZimbabwe ifuna ukuthi kube lobudlelwano obenziwa ngentando yayo, obuhambisana lentando yayo engahlonipha amalungelo abantu. Ngakho-ke asoze kube yiMelika kumbe i-EU kumbe i-Britain kuphela, kodwa amazwe ngobuningi baza kubona kahle kamhlophe ukuthi leli lilizwe alihlonipho malungelo abantu kanti ke njalo alilanjongo yokudlelana labanye amazwe ngendlela efaneleyo kuza kwenza ukuthi ubudlelwano kade bukhona lamanye amazwe buchitheke buphele du ngalendlela ngoba phela akekho umuntu ozazwana lelizwe eliziphatha ngaleyo ndlela yebo kambe abalutshwane lapha lalaphana lawo mazwe afana leZimbabwe angahlonipha malungelo abantu angakuthokozela ukubona abanye besenza iZimbabwe senza njengabo kodwa abanengi abafuna intuthuko abafuna inkululeko yabantu abasoze bavume lokho kuzabe kusenzeka eZimbabwe ngomva lokuvalwa kwenhlanganiso ezizimelele.
Umnumzana efidlela Ncube yingcwethi yecubungula ezombusazwe. Ibandla le-Triple C lithi amapolisa ohlobo lwe-Riot akade ehlomile njalo amanye egade amabhiza avuke egcwele ndawana yonke emkhoba eGweru. Phambilini komhlangano womeli walelisi sigaba edalele parlamente umnumzana Amos Chibaya. Isikhulumeli se-Triple C unkosazana Fadzai Mahere usole amapolisa esithebe kungela sidingo sokuthi anyakazele kulindawo njengoba ibandla lakhe beliphiwe imvumo yiwo amapolisa njalo ngaphambilini. Umayere usole amapolisa lohulumende weZANU PF esithi le yindlela yokwethusela abasekeli be-Triple C phambilini kokhetho. Kodwa amapolisa labo abeZANU PF sebeke bakulandula ukuthi bahlukuluza abantu be-Triple C. Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi umthetho oyalisa ababalisi ukuthi bachaye abantwana yiwo osubangela ubugebengu ezikolo. Linhlanganiso yethule amazwi la kulandela ukubhubha komfundi weFounders High kobulawayo uWayne Mgcini Ndlovu yena okwazwe ngomunye umfundi weHamilton High. Sixoxele sikhulumeli seyathuzi umnumzana Themba kuye moyo.
Esintwini kulesaga esithi akugobo lingeqondiswe. IBhayibheli libuye lithi uswazi lungumuthi womntwana. Indaba yokutshaywa kumbe yokutshaya abafundi siyasilethela imikhokha eminingi emibi. Uma sikhangela indlela abantwana sebeziphatha ngayo bayakutshela lawe ungumbalisi ukuthi akulanto ongangenza yona. Ngezinye indlela ukungasatshaywa kwabantwana sokubanikeza igunya lokuba ngumhlambi kazelusile njengoba usitsho. Unjalo umhlambi kazelusile uyingozi ngoba akula onqandayo. Indaba ye-bullying ezikolo lapha isiyandile okokuthi abantwana abanye bathwaliswa nzima ngabanye abantwana kuze kufike ezingeni lokuthi bangabuyi esikolo balofi. Abanye abantwana baze bafunde ukuthwala izikhali. Ekubuyeni komthetho lo okumisa i-corporal punishment kunengi esesihlanganelakho njengababalisi. Kula bantwana asebehlukumeza ababalisi abayala ukuthatha izixwayiso ama instructions kubabalisi kungoba ethembe ukuba akula enye into umbalisi angayenza ngaphandle kokuthi amncenge. Sileze hlakalo ke sihlangana lazo lanxa zingaphumi emsakazweni zingaphumi kumaphephandaba ezababalisi othola sebebanjwe ngamakhola ngabantwana bezikolo ikakhulu ababalisi abangomama.
Lungalungisiswa njani loludaba?
Sikhangelele ukuba uhulumende njengoba sekulesi hlakalo esinje abuye azohlala phansi lababalisi, abuye azohlala phansi labazali, kuphume umhlahlo ongasinceda ukuba izinto ezinje ziphele.
Umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni iA2s. Asenelisanga ukuxhumana lesikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Tonga Nandoro ngaloludaba.
Sigcina masiko
wethu.
Sigcina masiko
wethu.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu namuhla sikhangela udaba lobuthakathi. Amapolisa athi abophe owesilisa eMtare izolo owetheswa icala lokubulala uyisekazi esithi uyaloya. Buvele buyini ubuthakathi? Ukuhlaziya loludaba sixoxa lenyanga njalo eyingcwethi kwezamasiko umnumzana Mhabinyana Ngwenya.
Yisehlakalo esibi umntwana lo bengafanelanga ukuthi agongode uyisekazi ethi uyaloya. Angithi bekufanele ukuthi avikele abadala ukuthi nokuphambaniseka okunje kodwa angikwazi ukuthi kuvela ngaphi. Abadala-ke sebezathatha intonga bahambelayo bahlole babone ukuthi kathi into enjalo ivelela ngaphi. Nxa sebekubonile ukuthi uyisekazi unedlozi lokuloya angithi-ke abadala yiba sebezamkhuza.
Sesike saxoxa lawe kulolu hlelo lwamasiko usithi wena ukuloya lusiko utshoni kahle kahle khonapho.
Ukuloya lusiko kodalwa nguNkulunkulu kodwa-ke kakulula futhi abantu bakunjisisise ukuthi kusukela ngaphi ngoba kakula siqalo umuntu engatsho ukuthi into liqala la iqina la. Yikho-ke abantu badalwa lakho ngamadlozi ngamadlozi ukuthiyana kwawo. Uzakhumbula ukuthi koBulawayo sinentaba esizinda ezizwa kuthiwa zintaba zabathakathi. Kulapha iNkosi loBhengula eyayibulalela khona abathakathi. Kube nendawo emaguswini ejotsholo lekubizwa kuthiwa kusezikungwa lapho wawuxotshelwa khona abathakathi. Sathi-ke lakhona yale kwaZulu abathakathi lakhona babebizwa ngaba lohlupho kudingwe ukuthi kathi isiga lesi sivele njani kube sokudingwa-ke izanuse ukuthi ngazidinge ukuthi kathi umuntu wenze lokhu umuntu onjani. Yikho engingakutsho ukuthi ukuloya kulusiko kunjalo kuyaxotsheka abantu abakwaziyo ukulukhumbula lolo siko kwenza ukuthi abadlozwana lawo baxotshe angahluphi abantu.
Lixotshwa njani idlozi lobuthakathi?
Abantu izinyanga zithiyene bakhona abakuphiweyo ukusebenza khona lokho.
Siyake sibone abantu bexabana lapha imindeni ngemva kokuya kubowafawafa othikamtanda ezinyangeni uze kuthiwa uloywa nguzibani. Abantu bagamulane babulalane njengakusehlakalo lesi kanti kwesinye isikhathi kuyabe kungela kuthakatha okukhona. Abantu betshelwe ngamasela nje adinga imali ukuthi uloywa nguzibani. Ungathi ludubo olubhahe kanganani elizweni lolo uyinyanga ezinye inyanga siyazi ukuthi lazo ziyawathatha amachansi. Ungathi kubhahe kanganani lokho?
Kuyinto emsibili kukhona khona lokho ukuthi kulabantu abanjalo abahamba bexabanisa abantu bebhula abantu ngengithemba kuzona lezi nsuku bakhona abakubotshelwe lokho bebhula umuntu gogo bethi uyalola. Yikho-ke isahlakalo esinjalo sikhona ebantwini sinjele ngokufela. Ukufela bungeke baqedwa muntu lobuqili obunjalo bungeke buqedwa muntu ngoba izinto ezadalwa labantu ukuthi kazibe phakathi kwethu zizimbi zinjalo.
UNkulunkulu nxa sisizwa abafundisi bechumayela babangwenye emasontweni bathi uNkulunkulu ngumuntu ohambela ebuhleni. Nxa usithi ubuthakathi badalwa nguye kuhambelana njani khonapho ungabusuxaka abanye abanengi kakhulu amakholo?
Angithi uye ulokhuza kusathane wayeyinceku kaNkulunkulu wona waribhela. Yikho nalamhlanje amahulumende alama-opposition party yikho-ke nabo ubuthakathi bunjalo. Yikho asiyonto engaqedwa ngumuntu ukuthi kudilizwe kube khona kodwa impendi ukuthi nga lento njalo abantu bababonisane ukwenzela ukuthi ukuthula kube khona phakathi kwezwe nalezo zinyanga ezihamba ziqhila abantu ukuthi sendlambile kangezimali masinyane ngendlela engayisiyo hhayi akufuneki lokho.
Njengenyanga babungwenya ungathini kwezinye inyanga ikakhulu inyanga zamanga ezixabanisa imideni zitshela abantu ukuthi uzibani uyaloya kugcina kusiba lodlakela lokulahlekelwa kwemphefumulo njengalokho esikubone kusenzakala eMutare ungathanda ukuthini ebantwini abanjalo?
Ngabathila khona ukuthi yekelani umkhuba wenu lomubi nga ulambile hambe ucela ukudla kumakhelwane wakho noma esishobeni sakho kunokuthi uqhile abantu nga ungalawo amandla okulapha ungazwa kufosela.
Umnumzana Mhabinyana Ngwenya inyanga njalo uyingcwethi kwezamasiko. Siye kuhlelo lwabasakhulayo silo Gibbs Dube.
Wozabacha namhla sixoxa lomnumzana Thembelani Moyo isakhamuzi selupani ngokubhekane labacha.
Abantwana bakulezi nsuku iyuthi indlela asebeziphilisa ngayo ayijabulisi. Abafana lamankazana sebesebenzisa kakhulu izidakamizwa. Sibakhangele lapha endaweni zethu lapha esihlala labo bayadakwa kakhulu banatho njengu ayabhema lokho sekubizwa ngabantu bakulezi nsuku okuthiwa yisikantshi. Kuyabaphoqelela empilweni zabo ukuthi bengasakhangeli indaba zokufunda. Uthole ukuthi umntwana usesecondary kasahlonipha ababalisi. Ababalisi bangaze bathi bayabakhuza abasalaleli. Kungakho siyagqugquzela kakhulu ukuthi nga abantwana bayafunda beqeqetshe izifundo zabo njengakhona kade kusenzakala eminyakeni edlulileyo. Kuyadanisa kakhulu ukuthi ubone abantwana umzali enelisa ukuthi ambhadalele esikolo kodwa umntwana kube nguye obalekayo esikolo engasalalele lihlongandlebe. So indlela vele asebeziphilisa ngayo abantwana bakathesi youth kakhulu abayikusasa abayiba basikhalela ukuthi ngabakhokheli bakusasa engabaleka esikolo. Indlela sesiyaziphilisa ngayo kulalokhu kulezi nsuku abakubiza bethi isitshekeja ogweja. Babaleka abafana besigwejeni kuthi abantwana abangamantombazana. Uthole ukuthi khona ubone sebesiyayenziswa eminye imisebenzi emadolobheni nala semaphandleni athuthukayo. Uthole abantwana sebepheka izitshwala basebenza emakhitshini. Okungasoze kubagcine impilo yabo yonke.
Siyakuzwa baba Moyo kunzima lokho.
Siyagqugquzela kakhulu ukuthi nga uhulumende uyenza njengoba abantwana bengani abasasebenzisi kakhulu ukuthi becaba ngengqondo akwakusenzakala kudala ngitholele ukuthi ikakhulu ezifundweni zamabala. Uhulumende ayenze ama vocational training centers lapho okuzaba khona benelisa ukuthi besebenzisa ubungcithi babo bezandla imisebenzi lezandla ukubaza ukuthunga lokunye nje kwenzela ukuthi baziphilise labo bekhanye bengabantu ikusasa yabo iqhumelele labo njengabantu ade bekusenzakala empilweni. So ke siyacela kakhulu ukuthi ezindaweni zethu lapha esihlala kizo kube yona le mkhankaso yokuthi uhulumende afake ama-vocational training centers abantwana befunde bekhangelele ukuthi ikusasa labo liba lempilo enhle.
Kwezabatsha namhla besixoxa lomnumzana Thembelani Moyo isakhamuzi selupane. Abatsha abafisa ukungena kuhlelo lolu lingasithumezela imilayezelo yenu kuwhatsapp kunombolo ethi +1 202 394 4872. Zaphinda njalo +1 202 394 4872.
Siyabonga siye kuhlelo lwamakholwa silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Salibonani bathandeka kwenkosi. Namhlanje ke siyahlangana njalo kwenye inkonzo yokududuzana ngokwakomoya. Ilizwi lethu lanamhlanje esikhumbuzana ngalo siyayithola eTestamenteni elitsha ngokuloba kukaMateyu sahluko sesithupha Mateyu 6 ivesi lika-9 sisiya ku-10 kufundeka kanje. Ngakho-ke anokukhuleka kanje nithi, Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho. 10 Mawufike umbuso wakho, mayenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini. Zihlobo zenkosi ezithathekileyo, iningi lethu siyasizwa isiqalo esihumbele ezindima ezibaliweyo ukuthi zithethwe kulokhu esithi ngumthandazo wenkosi. Balutshwane abangawaziyo kumthandazo wenkosi labangangeni ezinkonzweni kodwa ngesikhathi esithize empilweni zabo bahlangana umthandazo wenkosi. Iningi-ke lalaba abasezinkonzweni kumbe abawulandelayo kwesinye isikhathi sekwaba nje ingoma kwaba lizaba nje lokuthi kuyakhulekwa. Namhlanje mfuna ke sikhangeleke le amavesi lamabili njengoba ngitshilo akuwo umthandazo wenkosi. Nxa sibala lapho esibale khona indima yokuqala, uJesu uthi nxa abantu bekhuleka kumele bakhuleke ngendlela le ayilandisayo wabafundisa ngayo. Yiyo-ke indlela uJesu athi abafundi labalandeli labakholwayo bayilandele, ngoba nalo mthandazo ugoqela zonke izinto eziphathelane lempilo yomuntu lapha emhlabeni. Uthi-ke bakhuleke abantu bathi, Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho. Nxa sikhangela lapho-ke sibona uJesu uthi Baba wethu osezulwini, kachonga ukuthi Baba wethu ongabe ungaphi osesigodlweni kumbe ungaphi kwendawo, ukuthi Baba wethu osezulwini. Ngenye indlela ubaba lo uNkulunkulu umdali usezulwini lakhe, lanxa singaliboni ngamehlo enyama kodwa ngamehlo engqondo siphose sibe lo mfanekiso ukuthi ezulwini yindawo enjani. Kuthi sekunjalo sesila umfanekiso wezulu ongelankinga ongelazinkathazo, athi malingcweliswe igama lakho wena ohlezi ezulwini. Ukungcwelisa ikwenza ulutho lube ngcwele, ukuthatha ulutho lwakhona lolo ulubone lungelasici, lungelatshatha, lungelasono, lungelanto ephambanisekayo. Ngakho bonke abakholwayo emizini yabo labo kumele kuqaliswe khona ngenye indlela uNkulunkulu kumele aphathwe kumbe igama lakhe liphathwe ngokuhlonitshwa lokunanzelela ubukhulu bakhe, ngobana uthi Baba wethu osezulwini yena uphezulu thina sisemhlabeni. Igama likaNkulunkulu kalihlale liphakanyiswa ligezekile lihlanzekile enhlizweni zethu, singaliphathi neze igama lelo kodwa kalibe ngcwele, kalesabeke, hatsho kokuthi kwesaba kwesilwane kodwa kokudunyiswa ukuthi abantu bazithobe bazihlise ngaphansi kwegama likaNkulunkulu leli okuthiwa lingcwele. Asikhulekeni Baba Thixo oyingcwele, vula amehlo ethu sibubone ubungcwele bakho, labantu babubone ubungcwele bakho empilweni zethu. NgoJesu siyakhuleka, amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Kweze midlalo, onke wadla ubhedu kweze nguqu uJohannes Ngodzo uncedisa umqeqeshi olodumo uAlibaba Dube ukuqeqesha abadlali abasakhulayo elokitshini lemzilikazi. Kubika uJoseph Njanji.
Ungodzo uqeqetshwe nguDube ngesikhathi edlalela iqembu labasakhulayo leHighlanders njalo uthi abadlali abasakhulayo kumele babekwazi ukubekezela ngoba ithalenta kuphela kusilo elenza abadlali baphumelele.
Xa sekuHighlanders under 15 ukhotsha nguAli umdala uDube nguyedes coach. So vele imbali emxaselwe khona kwaHighlanders from khona phana vele I think azange ngikhangele emuva. I think it's time to sidlala kulokhana kwakunzima ukudlala kufirst ngoba sasithi xa ukhangele phezulu kufirst kwakulabo Rambo. Kulwe noma Kenya athitha sasikamanda 15 wayekhangene iroad yakhona okuhamba ngokonjerana ngeni manda 18 kwakulabo Roy yosiza Khoza and cabinet. So iroad yakhona sinxa ekhangene vele wabona ilada yakhona lenzima but into exa iqathe ipatience.
Ungodzo udume kakhulu kwele Zimbabwe edlalela iqembu leHighlanders kanye lelimela ilizwe leZimbabwe lama Warriors usuke waphanjaniswa ekulimala njalo esezathatha umhlalaphansi udlalele iqembu leBantu Rovers lapho aqale khona ukuqeqetsha.
Into leyicoaching lamangangekho emayendini ami but ngidlalele leBantu Rovers umethemba nguyangontuthusayo ukuthi no wena uyasinaya player here ufirst uzadlala kuphela but first thing ngokwelicoach ama-juniors ngaba yiplayer coach kubantu Rovers kudivision 1 aba ngucoach ngancisa ngaba ngu-assistant coach ecela sengungu-head coach ebantu Rovers eyaphrinta khona ngo-2016.
Nyakenye uNgodzo ubesebenzela iqembu leBulawayo City lona eligunyulwe kusigaba saphezulu njalo akukacaci uba lizaqhubeka yini lilokhu likhona. Ungodzo ukubone kufanele kube abe yaphathisa kuqembu eselabunjwa ngumqeqetshi olodumo uAli Dube lona elizilolongela elokitshini yahlala kulo. UDube uthi kuningi abafana bakhe asebekufunde kuNgodzo.
Hawu uyancedisa nje ngumfana ngamcoach ibhola encane so wambona ngile abafana zidalo nje zokuncedisa skill lethu fitness ekufakile ziyafana sebezithemba.
Ungodzo uthi izinga lomdlalo wenguqu liyala lilokhu lisehla ngoba abasakhulayo kulezi nsuku sebexotshanisa impala eziningi ngasikhathi sinye.
Now we are looking for talent. Kala wasile phumula wakwazi ukuthola iteam eblind ephumula kodwa East Rovers laba wasile ngahamba even amagwegweni kwakunde wabona Nottingham Forest if eshi ngahamba entumbane kwakule gugulethu. So lana sinxa sidlala khona ngalo kwakusiba yi competition. So ngawe is a player uthi grow kwakusiba njani kwakusiba east because lapha every week you play a competitive game ama good players but now akusekho khonoko. Abafana this too much iloko ama phone kwa ngala ama phone ama TV phande so nama drugs into kwenza afana sebe sizakula phande sezinjani sezizinenga kakhulu.
Ungodzo ngomunye wabaqeqetshi abasebenzela inhlanganiso ye Real Betis Academy yena lo Gift Lunga Junior besebenza besedolobheni labo Bulawayo. Ngimele iStudio 7 ngo Bulawayo uJoseph Njanji.
Kuphela eqembu lamaziyoni ele United Apostolic Combined Church abehlabela ke kamnandi lapho lithiye ngolwesihlanu kuWoza Friday siza kuba sixoxa ila leli qembu ke liphete idlaladela lo lakuqala elitsha siziphete ngebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa uthi uzasayina umthetho olawula ukusebenza kwenhlanganiso ezisimeleyo we-Private Voluntary Organizations Bill. Lanxa abanengi abagoqela abomanyano we-United Nations besithe engawusayini ngoba uncindezela. Ibandla le-CCC lisola amapholisa ngokugcwala emhlanganweni walo obusemkhoba lisithi lokhu yikwethusela abasekeli balo phambilini kokhetho. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngenjabulo yimi uNtungameli Nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.